Bele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sikhathelele ithuba lokubonga uJonga Kantemiri ngokusinika uhlelo ngolimi lwesiShona. Siyalambulela bakwethu ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesine mhla ka 8 Nhlangula 2023. Kamalami ngupratsetes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Yani ndekile babdili le. Ikhanya ilezinto ezinhle ezimbalo eziyenza ibe lohlonzi. Ukwawuqala sisenelisa ukupha isinthe obaba ilungelo kupaternity leave ebihanjwa ngomama kuphela nxa unkosikazi wakhe ezithwele. Kathesi lo baba sisenelisa ukuthi ayithole.
Izisebenzi eziningi elizweni zamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe lidale lephalamende lokupasisa umthetho wokulondoloza amalungelo azo ukuze zingaxutshwa umsebenzi mahlayana lokunye.
Kube sobala kithi ukuthi i-Department of Home Affairs kumbe umnyango wangaphakathi we-South Africa ubungeke ufinyelele ukuthi kuthi kufika u-30 June ube usulungisile konke, ngoba labo abafaka izikhalazo zabo kumele bafake isikhalazo saloko kuthiwa i-waiver ekuqaliseni.
Bajabule bamanzi ke abalengwalo ezeZimbabwe exemption permits abahlala kwele South Africa ngemva kokuba ugatsha lwendaba zasekhaya sulwelule isikhathi sokusebenza kwalezi ngwalo ngenyanga eziyisithupha. UZulu waseZimbabwe ukhala ngokuthi uthwele nzima ngokuqonga kwentengo yempahla nsuku zonke kubangelwa yikuwa kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqhathaniswa leMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izisebenzi eziningi elizweni zamukele ngenjabulo enkulu inyathelo ledale lephalamende lokupasisa umthetho wokulondoloza amalungelo azo ukuze zingaxotshwa umsebenzi mahlayana. Lo mthetho uzaphathisa njalo izisebenzi ngendlela eziningi ukugoqela ukuba obaba baphiwe isikhathi sokuphumula ngesikhathi umngabo besanda kubeletha, i-paternity leave lokunye. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthetho lo uphathisele idale lephalamende amalunga amabandla wonke ezombusazi wakuleli dale bevumelana ukuba ungumthetho omuhle wokulondoloza amalungelo ezisebenzi. Umthetho omutsha lo uzakhipha isinqumo esethulwa ngumthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court esazakala ngokuthi yiziwa judgment esasivumela amankampani ukuxotsha izisebenzi khonapha khonapho ziphiwa iholo lenyanga ezintathu kuphela. Umphathi ntambo wezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi lo mthetho ukhangelisisa ukuba kube nokulinganiswa kwamathuba njalo kulondoloza ilungelo lezisebenzi.
Besifuna ukuba umthetho lo uhambelane lemthetho yamazwe wonke. Umthetho lo sakhuluma labantu abaningi umnyaka esanda kudlula ungumthetho ozawenza ukuba siguqule okuningi phakathi kwezisebenzi labaqhatshi.
Izisebenzi eziningi zamukele ngenjabulo lomthetho zisithi uzaphathisa kakhulu ukuzivikela emsebenzini ngesikhathi lapho abaqhatshi befuna ukuzixotsha mahlayana. Unobhala jikelele omanyano wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo uyawuncoma lo mthetho ethi uzakwenza kube nzima kumqhatshi ukuba axotshe umuntu emsebenzini kungela sizathu.
Isikhitshiwe esitsho ukuthi sokuyaba nzima ke ukuthi ama-employers aphonge ukukhipha abantu emsebenzini bengazange belandeleke umthetho. Njengoba kwakuyisuba judgment yayivumela ukuthi umuntu amiswe umsebenzi ngokuphiwa inotice kuphela as long as abhadalwa i-package okukhona okwamanje enxa kuliqiniso ukuthi umuntu unxa yemiswa umsebenzi uyamiswa ngezizathu ezithize, kungaba ukuvumelana, kungaba ephambanisile angeniswe ku-disciplinary hearing, kungaba uyaretrenchwa, ukukhitshwa ngenotisi bathi akusoze kube khona.
Lokhu kusekelwe ngesinye isisebenzi, unkosikazi Thando Bhebhe.
Yanendet labour bill le ikhanya ilezinto ezinhle ezimbalwa eziyenza ibe lohlonzi. Okwakuqala, isisenelisa ukuba sinphe obaba ilungelo ku-paternity leave elihanjwa ngomama kuphela nxa unkosikazi wakhe ezithwele. Kathesi lo baba sisenelisa ukuthi ayithole. Okwesibili, lokhu abathi sexual harassment emsebenzini, omama sebesenelisa ukuthi bakubike.
Umthetho lowu usupasiswe ePhalamende ukutsho ukuba usumelele ukuba uMongameli Mnangagwa awusayine ukuze ube ngumthetho osebenzayo. Olunye udaba, ibandla le-CCC lethule umbiko othi lizagqiba uhlelo lwalo lokuhlela uluhlu lwabazalimela kukhetho lokudinga amalunga edale ePhalamende lamakhansila kuyona le iviki. Ibandla leli lithi selisayelwe ukuhlela uluhlu lwaseHarare. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli, uMnumzana Gift Osalosiziba, uchasisa kabanzi ngalokhu.
Aviki sizabe silenhlelo zokuqedisa ke amakhokas ethu endaweni ke esijeneyo, lapho ke okwakusele ukubana kuqediswa amakhokas ukwenzela ukubana ke sibe le final candidate list ikakhulu ekhansilini, ngenxa yokubana kakhulu konke emaphandleni sesaqeda. So sizabe sinamakhokas amalutshwane ke emadolobheni, lapho ke okufanele siqedise umsebenzi wamakhokas. Siqeda lapho ke sizaphumisa ke i-candidate list yethu ke ukubana ngubani abazasiphila.
UMongameli Mnangagwa ngomvulo weviki edlileyo uveze kugwalondaba lukahulumende olwe-Government Gazette ukuba ukhetho lonyaka luza kwenziwa mhlaka-23 Ncwabakazi. Ubike njalo ukuba idale lokubhalisa kwalabo abafisa ukuncintisa ukhetho lolu ele-nomination court lizahlala emthethwandaba o-High Court mhlaka-21 wayona le nyanga kaNhlangula, lisamukela amaphepha alabo abafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli, ukuthi lizahlala njalo emadale abo manje ukuba lamukele amabizo alabo abafisa ukuba ngamalungu edale ePhalamende lamakhansila. Nimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abalengwalo yezeZimbabwe exemption permits abahlala kwele South Africa ngemva kokuba ugatsha lwendaba zasekhaya selwelule isikhathi sokusebenza kwalezi ngwalo ukuze bahlale kuze kuyephela umpalakazi walonyaka, hatshi ngoNhlangula njengalokho obekulutshilo ngaphambilini. Uthuso Kumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Embikweni oyethulwe izolo ebusuku umphathintambo ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa, uMnumzana Aaron Zwaledi, uthi wengeze isikhathi sala mapemithi ukuze abeZimbabwe laba babe lethuba elanelelo kufaka ezinye izicelo zamanye amapemithi. Uphenjalo umlayezo ukuthi akufuzanga abala mapemithi la babotshwe ngesizathu sokuthi amapemithi abo asephelelwe isikhathi. Ngalesi sikhathi bayavunyelwa njalo ukuphuma nokungena kwele South Africa. Sekungokwesithathu ilanga lokuxotshwa kwabeZimbabwe laba lilokhu lidluliselwa phambili. Umgcinhlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabuto Mabhena, uthi bemukela ngezandla zombili ukwengezwa kwamalanga lokhu.
Kube sobala kithi ukuthi iDepartment of Home Affairs kumbe umnyango wangaphakathi weSouth Africa ubungeke ufinyelele ukuthi kuthi kufika u-30 June ube usulungisile konke, ngoba labo abafaka izikhalazo zabo kumele bafake isikhalazo saloko kuthiwa i-waiver ekuqaliseni. Tesikhangela sabona ukuthi abe VFS okuyibo lapho kufakwa khona izikhalazo ngabanelisi ukuthi bathathe abantu abanengi.
Umgcinhlalo wehlanganiso elwela amalungelo abomama kwele South Africa, unkosazana Victor Mathutu, uthi vele bese kudingeka ukuthi lesi sikhathi sengezwe.
ekufakeni izicelo lapha sokuba lengcinamba eziningi ezinjengokuthi abantu bebekwazi ukuthi bagcwalise amafomu abekulenjini bahambe bayobhadala, kodwa kube nzima ukuthi bathole amalanga okuthi baye khonale ukuthi bathole izikhathi abazinikezwayo khonale lapho abamele bayefaka khona izicelo ukuthi bahambise izicelo. So bese behlezi nje bebhadele begcwalisile amafomu kodwa kuswelakale isikhathi sokuthi bayefaka izicelo zabo.
Kodwa-ke isizalwane sakwele South Africa umnumzana Freeman Bengu osanda kuqoqa ukutshengisela obekhuthaza ukuxotshwa kwabaselizweni ngokungekho emthethweni uthi kavumelani ngitsho lakancane lokwengezwa kwesikhathi samaphemithi lawa.
Sibona sengathi ugovernment wethu uyasidelela, sibona sengathi i-home affairs wethu akaboni ukuthi i-unemployment la e-South Africa iningi. For them ukuthi ba-extende lama ZEPs kusho khona ukuthi they abanandaba nama-South Africans, ba-prefera ama-Zimbabweans. Sibuhlungu nje siyadabuka ukuthi this decision has been taken.
Ukwengezwa kwala maphemithi kwenzeke ngesikhathi lapho izizalwane zeZimbabwe lezi zilindele isinqumo somthethwandaba ngemva kokuba inhlanganiso ezimbalwa ziye emthethwandaba uyaphikisa isinqumo sokwesulwa kwamaphemithi lawa. Incithi kwezemthetho umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi lo bamthethwandaba ungathi abeZimbabwe laba abahambe akusoke kuguqule isinqumo sokwengeza isikhathi samaphemithi la.
Futhi uma inkantolo ingapha isinqumo sokuthi ungqongqoshe ubeqondile kulokho akwenzileyo ukuthi angangezeleli kumbe avuselele ama-ZDP, kusho khona ukuthi isinqumo sikangqongqoshe sesizoqhubeka-ke ngoba ungqongqoshe sethi hayi sokuzofuneka kufike mhla ka 31 December 2023, kusho ukuthi kuzolindwa ku 31 December. Ngemva kwalokho ayikho into esingenziwa-ke ngoba inkantolo iyabivumelana nalokho, kanti uma inkantolo ingabuya njalo inikeze isikhathi esinye esihlukile esedlula 31 December ibeke eceleni isinqumo esasenza unqulo sokuqala, kusho ukuthi nalokho-ke yikhona osokuzoqhubeka-ke kube isinqumo esilandelwayo ngoba izinqumo zikangqongqoshe ziyabe sezisuliwe zafakwa eceleni.
Kusenjalo kulamanye amabhanga aseqalile ukubhalela abeZimbabwe laba ebazisa ukuthi amaphemithi abo asezaphelelwa isikhathi ngompalakazi, kanti-ke amabhanga afanayo abesebahlupha ngokuthi amaphemithi abo aphelelwa isikhathi kuyona le inyanga. Abaqatshi labo sebemukelele inyathelo besithi ukungazi ukuthi kuzakwenzakalani ekupheleni kwenyanga bese kusenza ukuthi bengazi loba kufanele baqatshe ezinye izisebenzi kumbe hatshe. Kusenjalo elinye lamagqwetha bemela beZimbabwe laba odabeni lokuthi amaphemithi abo angesulwa umnumzana Simbachi Thando uthi bayalemukela leli nyathelo loba nje bekhangelele ukuthi umthethwandaba ube isinqumo esizakwenza abeZimbabwe laba baphiwe ilungelo lokuhlala ngokugcweleyo hatshi okwesikhatshana. AbeZimbabwe laba bese kunganenge besithi abafisi ukubuyela emuva njengoba bese kule minyaka elithumi besebenzisa amaphemithi la kwazise bese bakhele mizi lendlela zokuziphilisa kwele South Africa. Abanye ke besithi eZimbabwe lapho okuthiwa baye khona akulamsebenzi. Ministro 7 eJohannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Inhlanganiso ebona ngokukhuthaza ukusungulwa kwamabhizimusi eZimbabwe eyeZimtrade ibambe umhlangano namhlanje ebulenjini labeBotswana abafisa ukuvula amabhizimusi elizweni. Emhlanganweni lo kuvele ukuba ababamabhizimusi abafuna ukukhipha inzuzo elizweni kumele bachiye enye ingxenye yayo elizweni, kukanti-ke eleBotswana lona lithi alilamgoqo enjalo. Intatho lezindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abangenele umhlangano abangaba ngabantu abadlula ikhulu lengxenye i-150 batshele ukuthi kulamathuba amaningi kwabafuna ukuvula amabhizimusi kwele Botswana kanye laseZimbabwe kumbe ukutshala imali kwamanye amabhizimusi avela khona. Umqondisi wezimtrade kobulawayo inkosikazi Jacqueline Nyathi uthi ukusebenzelana kwamabhizimusi phakathi kwabeZimbabwe le Botswana lokhu kuqina ukulandela ukuphanjaniswa kwalumsebenzi ngesikhathi se-COVID-19. Inombolo zitshengisa ukuthi iZimbabwe ingenise impahla ebiza amadola weMelika angaba isigidi esiphose sifika amachumi amane, i-US 38 million ngomnyaka ka-2021 iqonge phoso okuphindwe ukuqathaniswa lomnyaka ka-2019. Kodwa kwabanye lokhe kulokhu khathazeka ukuthi kule minye imigoqo emthethweni eZimbabwe engalahla phansi imizamo yenhlanganiso ezifana lezimtrade ukukhanga abamabhizimusi. Unkosazana Felista Chikandiwa wenhlanganiso yeZimbabwe Investment Development Agency ZITA uthi imithetho iyavumela ukuthi abamabhizimusi bakhiphe inzuzo elizweni, kodwa kulabo abathengisa impahla phandle kwelizwe uhulumende othatha enye yengxenye yenzuzo esingaba isilinganiso songamachumi amabili lanhlanu ekhulwini, i-25% yenzuzo iyimali yelizwe ukuthi webhizimusi athathe okuseleyo.
If you are exporting, those funds are kept in your FCA.
Kule mthetho ekhona enganqabeli ukuthi ukhiphe imali yakho uma ibhizimusi lakho lisemthethweni, kodwa uma ukhiphe impahla wayayithengisa phandle uthola 75%. Kukanti uhulumende uthathe i-25% ngemali yakwamanye amazwe.
Okade ekhuluma imele inhlanganiso ebona ukukhanga abamabhizimusi kwele Botswana, eBotswana Investment and Trade Center, umnumzana Timo Ndapho uthi ilizwe lakhe lisahleli isilinganiso sokuqonga kwempahla sisephansi.
We currently don't have any foreign exchange controls, which means you can move your capital in and out of the
country. Njalo okumele sikunanzelele ukuthi thina silamithetho phezu kokuthola imali yakwamanye amazwe esithi yi-foreign currency controls.
Omunye wabangenela umhlangano omnumzana Sifas Chuma, njalo elilunga le-committee eye-diaspora policy, uthi kunenye abakufundile kodwa kukhona njalo okumele uchasiswe kabanzi uma umuntu efuna ukuyavula ibhizimusi ekhaya.
Ya ama presentations wona nje abe phume kuhle ikakhulu ezem trade le Botswana Investment Trade Center BITC mbona ngathi layo ibe straight to the point nje cacile ezidangizwile abakuchoyo engathi mbona ngathi dingulandelelwa kakhulu ngezimra ngoba izinto emabhoda lapha akuchiphanga.
Uchuma uthi amathuba akhona kodwa kufuna indlela yokwalandela. Uthi oqathekileyo ukuthi abantu bananzelele ukuthi kungaphi lapho abangabuyelwa khona.
Ungakhangela kuphela ukuthi hayi mining le mali uyahamba uthatha inkalada zemali uyezithela phansi uphuma ungathwalanga lutho, thwela inhlabathi kuphela. So ngendlela embona ngayo izinto zonke lezi zifuna nje i-follow up njalo. Kuma meetings kuyabe every country is selling what they want to sell, but when you get down so kumele uthi interrogate izinto zonke lezo kuphumela lokho boni ngathi kuyasebenzeka.
Kulokukhathazeka othele eZimbabwe alinika isiqiniseko esisuthisayo ikakhulu ukhangelwe ungahlaliseki komumo wezombusazwe lezomnotho, njalo lohlobo lwemali yama-RTGS engasathenjwanga abaningi kakhulu abamabhizimusi bengasayamukeli kanye lengatsha zikahulumende. Kodwa umhlangano walamuhla uqinise ukuthi kulamathuba amaningi amazwe angasebenzisana khona. ELeBotswana lihambisa kakhulu isawudo kwele Zimbabwe kuthi lona lithole ikakhulu okokwakha kanye lokokulima kuvela ekhaya. Ngingumqondisi Dube wendaba seStudio 7 ngisihabron kwele Botswana.
UZulu waseZimbabwe ukhala ngokuthi uthwele nzima ngokuqonga kwentengo yempahla nsuku zonke kubangelwa yikuwa kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lele Melika. Ukhala njalo ngokuthi akalifinyeleli lula idola leMelika eliyilo kuphela eselifunwa ngosomabhizimusi abanengi emkambo kahulumende. Emkambo kahulumende izolo idola laseZimbabwe liwe ngesilinganiso esesabekayo xa liqathaniswa leMelika kulandela inyathelo elebhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe elokuthi idola leMelika lithengiswe emabhanga wonke nje kusetshenziswa intengo yomkambo wemali ozimeleyo hatshi olawulwa libhanga leli. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uke wahlasela iziphathamandla zesinye isitolo esikhulu sakobulawayo ngeviki edluleyo esithi kumele zehlise intengo njalo zingalokothi zihlele intengo yazo ngedola leMelika kuphela. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 wenise ukuxoxa losomabhizimusi okhokhela ugatsha olubona ngokuqhutshwa kwamabhizimusi enhlanganisweni yezakamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Austin Nkomazana.
Kule mtambo wemali maviki onke ngokuthi kuyenziwa nguhulumeni. Ngemuva kwawo umkambo bayakutsho ukuthi imali yethu yesekangakanani. Kambe singaphumphusane phambelini ngento esobale kungangalokho. Now, nokukhwela kwezinto kuntengo, sikhonge kumabaza nje angani bayazikhwezela abantu. Kanti khona khona ukukhwela ukwehla kwemali kwehla ukwehla yakithi kumkambo wona kangavele kuthoni kanti. Yini okuzakwala kumisile yona vele isiwa. Every Tuesday iyawo imali yethu, viki zonke iyawo imali yethu. So le ntengo yakithi kushena.
Ye khona kuhamba njani lapha ezitolo ngokubona kwenu?
Mina abantu ngoleni abathengi bancane kuphosa yokwananzeleliwa bese kuthiwa kungani abadala bathi izinto ezizothana kumsila ma enye itiyalo enye itiyalo isizane ngezambili kuzasinika umoya wokuthi abaningi bezitolo kumbe abathengi izinto yibo abathi abajonge ukulimaza abantu kanti iqiniso yilolelo esengibikele ngaphambilini yakubona. Yebo, ikahulumende isiwa umkambo ngawona kuyamenzela vele kukhona kukhona lekhwesithi yi-black market ngesithi abatshintsha imali ngokungekho emthethweni lapha-ke lakithi ezimbabwe esingabiza ngokuthi ngaziphathelene yakubona. Kuze sekubatshaza ukuthi labathengisayo ngabaningi bezitolo impahla zabo selekhweza ngerethi yakuziphathelene khonakhona-ke kwezizathu eziningi. Yona-ke ewaviki zonke kahulumende itholwa ngubani kanti ngaphandle kokuthi bayoyithola kubonabo abomkambo ongesemthethweni? Uyabona yibo bezina bezinto obukhona ezizweni lethu maphakithi.
Kambe khona kuphatha njani izakhamizi lokho?
Umntwana ongelanina okuthiwa intandanini banayekhala ukhabe ucabanga ukuthi ngabe ngilo mama ngabe ngilo baba lokhu okungiphathazayo nakabe yakubona. Khona kithi singaze sizenzani sithi sesize sithi nginatselwa khona ekuthini ukukhala uthwale umkhosi ngobunzima bezinto uzwakale endlebeni zabanye isitole kwakokufingumuntu ofuna ukuwisa uhulumende iqiniso izakhamuzi abathengi baphele yina kahle ngibeke liqiniso abantu baziphele yina imali kayithola yale kayifinyeleleki izinto zicansa imini lebesuku pho abantu bakamzimbo naba basezitoka abathengisayo benzeni pho abantu bakamzimbo abangabathengi benzeni.
Libona ingani kungenziwani ukuthi udaba lolu lulungiswe?
Ithemba eseli kwabaningi lisele sikhuthekile linye khathesi. Abaningi baphundekile ngokucabangela ukuthi njengoba sisiya kukhetho ezingenye zingaba lempumela ehlukeneyo kuzaba ngcono.
Umnumzana Austin Nkomazana ngusomabhizimusi njalo ukhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi enhlanganisweni yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association. UZulu sesikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UZulu ohlala ngasempumalanga yeMelika usephefumula nzima kungenxa yentuthu embese umkhathi ivela kwele Canada lapho ukutsha khona amagusu. Babikwa beyizigidi ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu 75 million abantu asebethwele nzima ngalintuthu eMelika endaweni ezifana lasezigabeni ezeNew York, eWashington DC, eOhio, ePhiladelphia, Virginia, New Jersey, lezinye ezichiyeneyo. Abezempila kahle bakhuthaza abantu ukuthi bazivikele ngokugqoka ama-mask ngoba ukuphefumula umoya lo kungaba yingozi ikakhulu kulabo abavele belemikhuhlane ephathelane lokuphefumulo enjenge-asthma. Umnuko walintuthu ubambile futhi umkhathi usuguqukile waba mnyama kumbe lithanga okwenza indawo ezimqamamali ezikude zingabonakali kuhle. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukusayina umthetho obunjwayo owe Criminal Law Codification and Reform Bill osanda kupasiswa lidali le Senate lezinye iziqa zomthetho lo zivimba abadabuka eZimbabwe ukuba bakhulume labakwamanye amazwe ngokukhululekileyo. Ozatholakala elicala ozajeziswa ngokuthathela ilungelo lokuba isizalwane seZimbabwe i-citizenship. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee yeZANU-PF lomnumzana Fortune Mlalazi oweCitizens Coalition for Change.
Akulanto embi ngayo and akulanto ehlabisayo ngayo nxa isizalo seZimbabwe uvele ungumuntu ofuna ukubana iZimbabwe ithuthuke ukwenzela ikusasa yalo, ngoba siphila namhla siphilela abantwana bethu abazalandela ngemva kwethu. Ngakho kumele sibatshele ilizwe eliphilayo. Pho ibhili leli lifakelwe wenqabe labantu laba kade sibehamba bekhohlisana lama foreigners malana ngeZimbabwe. I-America, i-Britain, i-Germany, amazwe wonke nje amanye akulalizwe ozalizwa lihamba abantu balo bebelingcolisa phandle. Nxa kusonakala kubonakala phakathi, bekulungiselwe phakathi. Sibonile vele ngemva kokhetho lukababa uTrump kungena ubaba uBiden, kuye kwaba lezinto ezingahamanga kuhle kwele Melika, kodwa babakulungisele phakathi khona phana. Bazange bephume, abazange bedinge uncediswa eZimbabwe, abazange bedinge uncediswa beyijenalisi evele eZimbabwe kumbe ipolitisi evele eZimbabwe kumbe kwamanye amazwe. Bazilungisele bona bodwa, ngoba i-foreign policy yabo iyakwala vele iyakwenqabela ukuthi into zabo zihambe ziyojukela ebandle ebandle le bakulungisele phakathi. Okanti thina abethu abafuna ubana begijime benquma ngamaganga beze beyofika kubojeni iva befike ngaphi ngaphi bekhuma kubi ngeZimbabwe bathi sithuthuke nini.
Sibhekane lale into lali nyamazana okuthiwa yi-patriotic bill. Angazi ukuthi inyamazana elempondo ezingaki njalo idinga ukubana yi-achivene. Uyabona, uma ulo muzi ungubaba ubhizi ubhongoda abantu abakho ubalambisa, ube sewubavala ukuthi lingatshelwa omakhelwane ngokwenzakala lapho ukuthi ngiyalitshaya, ungatshelwa omakhelwane ukuthi ngilivalele emajele, ungatshelwa ukuthi liyalamba. Yikho kanye okwenziwa nguhulumeni weZANU-PF ukuthathi singakhulumi xa singaphandle ukuthi bangamasela bayatshontsha. Sibabonile betshontsha igolide ama-diamond, bayaqeda babulala abantu eChiatso. Bathi konke lokho kakufumbathwe kungakhulumi. Umbuzo wami ke omkhulu ikuthi let's suppose ngivumelana lani ukuthi kakungakhulumi into zangekhaya, labo ke asebebuleli lizwe, is that patriotism na ukubulala ilizwe lilingcwabe libe lunxuwa njengalokhu eseliyikho? Iyo i-patriotism na? Why lingazange libhale ukuthi ozatshontsha elizweni siyamthathela i-citizenship yethu, ozabulala elizweni ebulalela abanye ngendaba zepolitiki kufanele athathelwe layo? Yiyo phela i-patriotism. Thanda ukuthanda ilizwe akutsho ukuthi ube lisela. Ukuthanda ilizwe lifuna ukuthi liphumelele. Nxa ugolide leZANU bethi bona kufanele silitshiyele abantwana abazazalwa, siyabatshiyelani belihuquluza kanje?
Besala
nje ukuthi umlalazi asukume aye tshela abangani bakhe ukuthi heyi ngiyatshawa ngale.
Golide mphendule khonapho.
Umlalazi uqinisile sibili. Nxa sifuna ukufika kustage yokuthi kona ungaba umfuquluzi wenotho khonokoke corruption lanilani, lakho vele kumele kungene ukubana.
Lapho-ke lizwe umnumzana Fortune Mlalazi okubandla ele Coalition, Citizens Coalition for Change, lo mnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF, wexoxa lo Gibbs Dube oweStudio 7. Bawethu, isikhathi sesiphelile, uba siqhubekele phambili. Kodwa-ke esengizakwenza kathesi yikuthi ngivalelise ngithi asiqhubekaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.